iqale njalo nje futhi khona nakhona i-network ngani slow ama message delivery afike abantwini ah kuthi ngaf 10 wonke umuntu i-correct was completely off offline, so it has been like that for the past almost 5 to 5.5 hours kona kungela internet. So khona ngakathes, so abantu who supposed or who were intending to get transactions namhla ngikho cash, they were cut off, they were stranded, and the right thing is that they kind of lost if not billions of dollars that were lost today because people could not trust once balogu were transacted. So yeah, kubi kakhulu, abantu baluze imali eziningi.
Kodwa sikhuluma nje kathese kunjani
kathese isiphenduwile intanethi kodwa ngani sesesilombi jana ngicabanga ukuthi ngcele abantu bazama ukuthi bathi catch up with ilanga angekanga, but isikhona isisenza sibi asikatholi mina angaboni umbiko vela econet ukuthi icho ukuthi lokuhambe njani kahle kahle kumbe yikho ukuthi njengoba ithela sijiki abaselafikile ukuthi balokhuze bagcina ama-station abe-oni nge-fuel bethi iyadura kumbe yikho kumbe kulokunye abakwenzayo angazi khona lapho
nxa khonapho isivaliwe i-intanethi. Kodwa okunye okufana lokufonelana bekusebenza yini?
Hayi, bekungasebenzi kulesi khathi lapho sibile lokule completely shut down, I would say it cut off. Kwesinye isikhathi ukuthi ngizama ukufona bekuzama ukuthi ingene, but singabo 1-2 amafoni besesala completely sibile ukuthi bekungasafoneleki muntu.
Abantu bathini, bayacabangela na ukuthi kungakwenziwe nguhulumende njengalaphana isikhathi lesana kuze kwenzakale?
Njengoba ngithile phambili ukuthi khona nakucace kuhle ukuthi ikhonethi ekwenzileyo itshengise kumbe nguhulumende akwacace kahle sibili ukuhamba njani, ngoba naye uhulumende kunje nje kakhiphe umbiko ukuthi atshele uZulu ukuthi kuhambe njani. Ngicabanga ukuthi uhulumende layo enje engabe ethintekile, ngoba abantu abaningi kumele bethenge nge-ecocash namhla imali kayingenanga. So ngicabanga ukuthi kumele basitshele uhulumende ukuthi kuhambe njani, kumele ikhonsistele kuhambe njani bese ikwazi khona kahle kahle kuhamba njani. Kodwa abe net one kade bekhona, mina ngu-net one besikhona kule njini, angizange ngicishe, angizange ngiphume sibilile ngiloke ngikhona, kodwa abantu abasebenzisa ikhonsistele bengekho.